amazwi kamongameli gazanga abe lengeta wetshabe amazwi kamongameli mahle ngoba athi hathi lina abenkolo lingangeneli kwezepolitiki ngendlela enjalo ngenelani ngendlela zokubisa abantu ndawonye amazwi kaminista angiwazisanga kuhle lami akungiphathi nxa sokukhulunywa ngendimi zabantu kumbe ngemihlobo yabantu kusuka vele kungadali ukuzwanana akumelanga vele sikhangelane ngokuthi kona lo ngumhlobo othize ngakho ke lo uphansi kulalo hashi ngoba sonke sizidalwa zikankulunkulu ngiyawathandela amazwi kamongameli ngoba kakhulumanga ngokuthi akhethe abantu ngemihlobo kodwa ukhulume ngokuthi hayi abenkolo yenzani okwenkolo lilungise imimoya ukuthi nxa iphuma ibuyele kumdali wayo laba bepolitiki ngabayenza kwepolitiki kodwa wenkolo angezwa esele ntshukutshu eselunywa ukuthi angene kulezi ezelizwe ngabuye egcekeni athi hayi mina lami sengifuna ukwenza lokho azivulele iparti yakhe kuvunyelwe lokwana kodwa nxa uphambili laphana ukupulpit faka amazwi akhaya faka amazwi othando azabumba azayakha abantu azabisa abantu ndawonye hatshi ubana achithe abantu
kule mpawu yenzwa ukuthi abamabandla basebenzisa inkonzo ukuthi bekhulume ngezombusazwe
abamabandla kusukela endulo siyakwazi ubana yibo abantu abamele babise abantu ndawonye abezepolitiki kaninginengi siyaxabana kuyaliwa akulantelo sephumayo kodwa abezenkolo yibo abantu kumele besibise ndawonye ngakho-ke amazwi kamongameli ukuthi hatshi abamabandla bengangeneli ngendlela enjengaleyi esibone singenela ngayo ngubaba wethu umfundisi omkhulu uNdlovu kusuka kuphazamise khonaphana ngoba nxa ukhangele ngisho le heading yangkhona ethi yena the march goes on kusukela kundaba ekamhlaka 31 July leyana kabuyanga ukuzobisa abantwana bakhe ndawonye ubuye ethatha uhlangothi lomntwana oyedwa akusho nto eyenziwa ngumzali leyo especially engumuntu wenkolo bekumele abuye athi hawu lina elifuna ukumatsha ake lize lapha limatshelani kutheni lina elimatshelwayo uyani lapha kanti waye belimatshela laba kuphume into eyakhayo kuphume into ezayenza ukubana kukhulunyiswane kukhunywe umlotha hatshi ukuthi kona kungezelelwe umlilo ovele usubhebha.